Ukhanisa Nkala udabuka emzimuni eGwanda njalo wazalela eNtumbane koBulawayo ngomnyaka ka-1982. Ungomunye wabalithumi lane abancintisa ukhetho lokudinga ukumela eGwanda Central edalele ePhalamende. Unkala uthi ukhethe ibandla lezaphu ngoba kuyilo ebelilandelwa ngumdeni wakhe.
Ngizalwa endlini kaLazarus Nkala laboFinias. Okunjalo kwesinye isikhathi bekuyinto enzima lanxa ubufuna ukuthi ungene kupolitics. Abadala kuyukuthi bahamba ngaleyo ndlela abahamba ngayo besifa ngepolitics. Kodwa ke intshiseko yokuthi siqhubekele phambili lo msebenzi abawuqalayo wona lo wezaphu yiyo yenza ukuthi ngize ngicine ngithi hayi sengiyindoda lami sengilowami umuzi sengingalithatha ke sengingasithatha isikhathi sokuthi lami ngiye ngimele abantu bakithi ngoba kanti bahamelwa mbani.
Unkala uthi ukhathazekile ngokungathuthuki kwedolobha leGwanda esithi inkokheli ezikhona zile nkohlakalo.
Into ebabuhlungu kimi ukuthi eGwanda sibe sitshelwa amanga ukuthi kuthiwe imali kayiphumanga, imali ye-constituency development fund engathi i-constituency yeGwanda kayikhitshelwa mali. So lokho yikho kwenza ukuthi ngithi mina iyodwa into esiyifunayo, sifuna i-development lathi eGwanda, sifuna ubona imigwaqo, sifuna ubona izikolo.
Unkala uthi usesemutsha njalo le mbono ebanzi elakho ukuthuthukisa idolobho leGwanda libukeke njengedolobho elithenjiweyo ezansi emaNdebeleni.
I-tourism industry eGwanda is suffering. IGwanda does not look like a provincial capital. Silama mines around but sihambe emagodini kubonisa ukuthi kumele ungathi uhamba phezu kwegolide. Yithi Gauteng yaseZimbabwe ama mines singeke siwasole. Kungabe ayayichipa leyo mali kodwa ama-systems of government etha khona awakwenza ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi kuphumene kade kungenziwayo.
Ibandla lezaphu lithi lalo likhathazekile ngendlela ikomishini yezekhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ephatha ngayo lolu khetho.
IZEC akulunganga lokho ekwenzayo and kuningi izinto ezenzayo la kuyona le ndawo. Sitholile ukuthi kukhona abantu abalezinto okuthiwa ngama-address kodwa kungaso address. Akuyabona phi indawo yokuthi aluli street luli street luli street luli street ukuthi address akula number akulani luli street luli street. Izinto zonke lezo ezikhona kuyo ilokhu zeni i-voters roll esizikhangeleyo sazibona ngendlela abayenza ngayo basuke balandelane kakhulu le government kanti bona kumele babe independent.
Unkala uzancintisana labanye abalithumi ukhetho lokudinga ozamela eGwanda Central edalele ePhalamende. Kusenzalo iZEC sithumele uZulu imbiko yama-test messages imazisa lapho kumele ayevotela khona. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.